Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kusene mthokazi omuhle ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 6 kuLwezi 2023. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC uMnumzana Sengizo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele edalele nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadala omabili ephalamende ele-National Assembly lele-Senate. Kodwa abe-TCCC abahamba lomholi walelibandla uMnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe. Unobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo olakho okubangelwa yimpi phakathi kweHamas le-Israel kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-TCCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi sebemelele ukubhalisa amabizo alabo abazancintisa bebamele kukhetho lwama-by-elections kudale le-nomination court kusasa ngemva kokuxotshisa amalunga e-TCCC alitshumi lantathu kumadala ephalamende omabili ele-National Assembly lele-Senate. I-nomination court iza kwamukela amagama alabo abazancintisa kusasa. Sixoxele sikhulumele sikaChabangu uMnumzana Khaliphani Phukeni.
Ye ngempela simatasatasa nje sesenza ukuthi ngama-final touches silungiselela khona lokho ukuthi my nomination court nje this time sifuna ukufika ekuseni asifuna ukwenza kha kwenzakala ngoJuni kugcine sokuyiwa emakhoti kwathini kwathi hhayi sifuna ukufika ekuseni ngempela bethu bevula besibone lathi sesikhona sesiwafakile amaphepha ethu.
Kukhetho olwedluleyo abantu ababikwa bancintisa besekela uChabangu ama-double candidates e-TCCC akula ngisho loyedwa owanqobayo. Liyibona linqoba yini ngalesi sikhathi?
Bengingazi ukuthi kulalabo abangena kuthiwa ngama-double candidates kababa uChabangu. Engikwaziyo ukuthi njengonobhala jikelele osabambile kwalesi sikhathi uyena okhangele nge-administration of the party. Ama-efforts wonke laye lawabonayo esenzeka nge-election kule hlandla lidlalileyo a-proud ngalo. Namanje nje ubhizi ulungiselela lawo ma-by-elections benginaye namhlanje is in high spirits, u-excited ukuthi ama-candidates ayiwo vele ayekhethwe ngabantu ngokutsho kwakhe babuyelayo and ule themba lokuthi bazonqoba.
Abe-TCCC Phukeni abahamba loChamisa bathi uChabangu usetshenziswa yizanu sowadla wakapula njalo lapha uzama nje ukudiliza i-TCCC. Utheni ngalokho?
Ayiyo phela into elula leyo. Angithi even nasesikolo umuntu wayethi uma engahlulwa yilutho aqala ukuchothoza ukuthi wena ucakile, wena umude, wena unjani. Hhayi, asizukusiza lokho. Uzokwazi lokuthi nejaji lithe lona umantshi uthe yena maamaphepha elethu ekhotha asoma ukuthi kubonisa ukuthi mina ngiyinjaji yokuthethisa okanjani. Letana amaphepha lana likhulume indaba elize ngayo ekhothi. Wasethi even ukuthi bakhulume ngokuthi ubani bani sisetshenziswa izanu bengasayilethi yona izanu ekhothi because akula muntu obaleleyo ukuthi abalethe izanu yakhona ekhothi so that ikwazi ukuziphendulela. Uchabanga akasetshenziswa izanu. Lokho kwakukapula ukuthi ulibona maybe bawakapula kuzanu mina ngisebenza laye mina ngiyazi lobunzima ngendawo zezimali okukhangelwane lazo. So hayi lokho kokapula ngazi ngikhuluma lawe nje uphezu kokuthi abuze phela lo ababeyathi bethole izimali ngesikhathi selama-elections ukuthi kanti imali ezafikayo kwafika malini zasebenza njani ukuthi akwazi besereporta-ke kunihlanganisa ukuthi kwahamba njani. So bona abalokhu bekhuluma into eziningi-ningi nje bekhuluma kabi ngiyathemba ukuthi lokho lokho kubiza ngesilungu kuthiwa i-audit kungakhangela kahle kusoze kupointe kuba kuchaba kuzopointa kubo bona laba abakhuluma izinto abangazaziyo.
Umnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Isikhulumeli sale libandla umnumzana Promise Mkhwananzi yena uthi ukhetho lolu alukho emthethweni ngakho akumelanga lwenziwe.
Thina ngeke sikhulume ngoShabanga, uShabanga solunga lomhlangano wethu we-CCC asimazi asilani laye esikwaziyo ukuthi ZANU-PF yiyo ebangela ingxubevanga leyo esiyibonayo eyenzakalayo yokurikhola abantu bethu okungekho emthethweni abakhethwa mgceke yimuli yezibantu.
Kodwa nansi phela iyeza i-by election, lina liyiphatha njani?
I-by election leyi ayikho emthethweni, angifuzanga ibe isenziwa. Yiso isinqumo esisikhulumelethu ukuthi hhayi ama-records layenziwayo akho emthethweni. Ukuphuma ekhota siwo umthetho weZimbabwe ngamanga ayenziwa ngomnumzana omnankagwala abanye yakhe bezama-ke ukuyeyisa imithetho yelizwe lokuyeyisa umbono wekajikelele wezulu weZimbabwe onguye wavotayo ekhetha abantu labo ukuthi banele izigaba zabo edalulephala ngenza.
Njengoba sekwenzakile, iwaphi amanyathelo elizawathatha njengebandla? Lizahlala kuphela nje ligoqe
izandla? Amanye angikhona ngeke siwakhulume vele ukuthi i-D7 wonke ngoba labo phela bayabelalela bezansi kuningi esikwenzayo esizakwenza bazabona sekuphuma ukuthi hhayi siyenze lokhu sayenza lokhu okukuvikela ukuthi into lezi ezinziwe ezinto emthethweni zimiswe zimiswe namuhla zimiswe forever ilizwe leli liye phambili ngendlela eqondileyo.
I-SADC ilayo ikhanya udaba lolu olweZimbabwe ayiluphathi ngendlela elalicabangela ngayo, lithini ngalokho?
I-SADC ibona ungane singayigijimeli phambili kakhulu. Asimeni sibone ukuthi izithunywa zeSADC ezizabuya eZimbabwe ziyabe ziphetheni zizohlangana lomkhokheli wethu advocate Nelson Chamisa onguye owanqobayo ekhethweni olwadlulayo ogasi edlulileyo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Selikubonile na okusemaphephandabeni? I-Chronicle ithi phakathi kwezimota zikamasipala wakobulawayo ezicitsha umlilo ezilitshumi lasishiyangalombili 18, ezine kuphela 4 yizo ezisebenzayo ngoba ezinye zifile. I-Herald yona ivika ukuba ibandla leZANU-PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections awedale lephalamende aza kwenziwa ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC kuleli dale lamakhansila ngomnumzana Sengezo Chabangu. Sesingena kumbiko elisithumele yona.
Studio 7 njana ikina siyaphila siyakhala sibile ngoChabanga lo Chabanga lo sesibulalele izinto zonke zonke zonke. UChabanga yena vele ungubani lapha erokozini? Ungubani sibile ngoba mina into engayizwisisiyo ukuthi abantu bezanu bayamngela incwadi evela kuChabanga engenasidingo sikaChamisa ngaliphi ngaliphi akezi futhi lahlisi intokozeni isicelo sabantu besifisi yavuma ukubalukuzela ukukaChabanga ukuthi yena uChabanga wangifuna ulani kuyina akwenzayo andilebona ukuthi into zezo esetshenziswa yizanu lokhu kuthenga thina sifuna ukuthi ilizwe liyakhiwe noma ladiliza khathesi ikuyina sekukhuluma sesithi asikhethi mhlobo yekwathini thina ntilaba babakhiphileyo besithi ngamashoni azobusa amaNdebele khathesi sesithi asikhethi mhlobo owani wangkhona yena vele uzithi ungubani sibili kwamasenhlaka ningafuna ukudinga abantu ngasihloniphe umuntu le ngasihloniphe kakhulu sibili ngoba sinje sifitheleni engabona ukuthule bona ngane ngabantu besiyachazela ngokwezonke basele umsebenzi wangawenza ngesinisele into zabangabangazikhuluma badinga kubebediyiza kuphela izinto ezenziwe ngoChamisa badiliza amanye amabandla kanti sebefuna uzodiliza yena uChamisa ngenxa yokuthi kona indaba enomhawuso basebesele umsebenzi metebeseleumsebenzi into kuzento angayenza umalekeli senkomo emakhaya ngimnathina into ezinezanuzika
Sanibonani basaka kule studio evening yalibingelela labalaleli ayi siya kubona okwenziwa ngamakhothi vele mina ngangikwazi ukuthi hayi uchaba ngizowume ikhothi ngoba umnanga kwasho waqamba iday ikhothi ngakakhulumi so okunye vele uhlukubone so nxa kuyukuthi upresident uchamise sithi singazihluphi ngamakhothi abanye babi benganabazwisisi kodwa hayi ngcono ngoba sebe kubone ukuthi kuyini abeku-avoida emakhothi ngoba umakhothi avele ngawezandla mina isicelo sami njengabalandeli betriple C nxa i-triple C ingasozifaka abantu sicela ningikhulume lezizathu zaphi sithile amakhandidenti indawo zonke izapha ikazithuka i-triple C sicela ukubambana siyevotela abalandeli bezapho bengene ephalamini sile zapho sizolungisa izinto akula okuzoyehlula ngevoko
Yosejen sanibonani njani mthokazi omuhle iphoyinti kababuchabango sengiyayitholakala urayithi babuchabango abantu basempumalanga abayisebenza empumalanga le ephatha empumalanga abantu basebathebhelele ngephatha emathebe kuze kube nini sokhe siphathwa ngabantu basempumalanga izibhedlela ama-ofisini yonke indawo abantu basempumalanga kanti abantu basendebeleni bona awethu ama-certificate siwasebenzisa nini amathuba othi sisebenzisa awethu ama-certificate azofika nini and benjalo befika futhi ngapha yithi emathebeleni and the same of spinach abasikhathi thina bahamba besiyaletha abantu bakibo bebuye begcwalise bona emahofisini babuchabango dunisa izinto qonisa izinto shoneni eshoneni ndebeleni ezindebeleni izinto zihambe ngolayini ma kuyukuthi yi-unity kuzwana ibambana nabo abahlanganisi abahlanganisi indimi zonke shona liye emandebeleleni ndebele liye emashoneni jonga kunjalo ukuhlangana hayi ukuthi bona befuna ukugcwala yonke indawo kuyibobodwa no that's wrong
yena umuntu wethipu sikumbe noma yisiphathi kodwa ngumuntu nje ovotayo ezimbabwe ufuna kube lo thishi wabona wena mdidalo kaye kusiphaphela lo othi khona akusapoti uchabango uchabango simsapoti ukuthi ulayikhe ipolitical party alati why mawuthi uchabango eraithi engavula iphathi yakhe sothi ishu uchabango liyevula iphathi yenu livula iphathi yenu libe selifaka kabantu beselimsapoti yakhe ingabofuna ukuthi libe zilokhu zenza imvungulo eziye ezingela igazi ezingena ngelokhu zenu zamamekele ukusijwayela kazi ingabo siphaphela nje abantu balelungelo lokuthi bona bahlole into abangafuniyo ngimbono yabo singabothi khona ngamashona ma abantu besithi khona into eyenziwa nguchabango irayit akulanto irayit lapha ningabo siphaphela nje ubongo le nto leli ngikela lokhu siphaphela ningasijwayeli kazi singabantu bezimbabwe sivotayo nje sivotele laba abantu zibafaka lapha so ukuthi lilwela bana ngazi ngilwele izithu zenu ochabango ilokhu zeni i-MRP ithi kunywa amaphisiphisi ikunywa izanu ikhulekile ukuqomilizwe i-MRP yaze yakunywa izanu amaphisiphisi manje ayikho selishiyele ukuthi liyayenzana lisela nto yokwenza selibhizi seligibhimela ngale ukuthi lisapoti ithele imsapoti thi hayi lingavula iphatheni yaze yaphapha le
ndingelele kwi-studio 7 but mna ama-voice note azifunga mina azofunda zokuphela ukufaka lapha imbono lapho abantu bezwe into esiyifuna mina ngisakhamzisa kokulawayo bakithi uchabango lo uyalungisa kodwa uyamosha uyalungisa kodwa uyamosha ngoba ube kungamela ngokuthi akwenze manje sisabisa nalezankifu bathina uyenze ukwakho inkanda ayisikho uchabango ma usisho ayisikho khona lokhu okwenzayo usuhamba ngiphile izankifu iyangena kapha sikobulawayo ubanikesi yangenakho isikobulawayo kho kufunayo konje uyehlulela nje indaba ningahlukumezi izanu uqale zilungeza izanu zisimembisheni bese lilungisa kizinto izanu zifunde ngizihlule
yabonga siyabingelela Studio 7 hayi siwabonile amaqhawe laphana embasisi bekhuluma iqini so siyacela ukuthi lathi sonke sihlala sikhuluma lapho Studio 7 lathi singaloke sikhuluma sibe ku-action manje njengabanye sibajoyine sonke labanye abakhuluma ku-Facebook sijoyine labanye manje isikhathi sokuthi siye ku-action manje ama-embassy onke kumele avale njengoba besiswa kuvale wonke ama-embassy kungabe le-embassy ezosebenza emazweni wonke South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique la wonke amanye amazwe sikhathele manje amakheshi ezanu-PF lawa asebuse sisuke isikhathi esifide kakhulu since 1980 so sonke isikhathi sokuthi manje njengama-youth ezimbabwe njengabantwana bezimbabwe basuthwa kwamanye amazwe sukumele sibambane singadlulwa ngamanye amazwe i-South Africa bazisebenzi ebutswana amanye amazwe bazise so lathi asibambane abanye abantu baku-action singayekeleli abantu bebalutshwana
siya kuluma bebote la cha suku meni mani chwe ina banka tunetu za nini chupamba nini numa kujua kupi numa kuplani utu wenzu weni mani suku mele chupamba nini chungu sijuzi lakini katine nga matika kula eza mpifu mani suku mele chupabu wani suku manja chukiele mu nifai tuyezu lezi ni mwumera nga wezi kesi wibuza kakele nga
Sikhe sebathethe sebenzi njani ngofelekelisa lokhulumayo. Hayi indaba kaChabangu le yokuthi abantu baforce or abantu bathishe kulethuza nakuma kuma lethuza la abesizwe abesimele. Ngibona labo abalethwa nguChabangu abantu bengayi lapho vile ukuyalena. Into engiyibona ukuthi beyingcono ukuthi laba bantu ngamangabe kuyenzeka laba bakaChabangu labo bangabaphuthile ngaba la ngoba laba bakaChabangu labo beza beyimpisi embethe isikhumba semvu abakaChabangu labo ngcono kungene abantu mabe vota lapho sivotele nizapho ukuze sivalele izanu ingayibusi leyablawayo ingayibusi imadebeleleni okungabe kungcono yikho lokho hayi indaba kaChabangu le ukuthi abantu sokuzomela manje bathisho kufakwe kanje kuse lo kufakwe lo ngendaba zikaChabangu ukuthi yena ngoba une interest oyenzayo ukukhiphisa laba bantu ukurecola laba bantu ufuna ukuthi abarecole kube wuye manje osekashaya isiginqi manje osekashaya ikatalo ukuthi laba bantu ngoba kuzothi balentulo wuye bafoka nguye ezikhundleni so sezobashayela umthetho laba bantu bakithi masifuna ukwakha izwe laba bantu bakaChabangu laba abazonotshibawo makawavotelwa ngcono kuthina be-CCC sivotele izaphu ukuze ikaChabangu lo laba bakaChabangu laba abazonotshibawo bengabi nayo i-chance yokuthi bangenelele kulawa ma-election ngokuChabangu akusimuntu oright uChabangu ngumbulali uChabangu ngumuntu loyaphela singambiza sithi isifebe sepolitiki loyo esifeba ngapha singene ngapha isifebe impela sepolitiki uChabangu
lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uqhubeke ngohambo lwakhe eMiddle East izolo emizameni yokubhula umlilo kobikwa ulakho ukumemetheka ngamazwe akulumhlubulo ngenxa yempi ephakathi kweqembu lasePalestine eleHamas lelizwe lakwele Israel UBlinken wethekelele kwele Iraq ngemva kokuya kwele Palestine lapho ahlangane khona lo mongameli wakulelo lizwe umnumzana Mahmoud Abbas. Engakaye emazweni la uBlinken wethekelele kwele Israel lakwele Jordan. Impi le iqale ngenyanga edluleyo ngemva kokuba iHamas ihlasele e-Israel yabulala izizalwane zakulelo lizwe njalo yathumba abantu abanengi. I-Israel iphindisele ngolaka olukhulu futhi ilokhe iqhubeka ihlasela e-Gaza Strip. Sibuze ohlaziya ezombusazwe futhi engowebandla le-MDCT. Umnumzana Dan Moyo uthi luqhakatheke kanganani uhambo lukaBlinken eMiddle East.
Uhambo lukaBlinken luqhakatheke kakhulu ngoba into efunakalayo la yikuthi kube lokukhulumisana phakathi kwe-Israel le-Palestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kwe-Israel leHamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi i-America esupporta i-Israel ikwanise ukuthi ibhule lo mlilo lo. So mina ngokubona kwami instead of ukuthi i-America isupporte i-Israel ngezikhali kungangcono imali le isebenze ukuthi ngilethe ukuthula phakathi kwalamazwe la izame i-America ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for a ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe iyona leyo ukuthi apushe isupport yokuthi kube le ceasefire njalo futhi lamanye ama Arab countries agombolozele iIsrael ukuthi angangeneli ngoba kungaba yimpi esuka ibe enkulu kakhulu.
Umkhokheli waseIsrael sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela.
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo iHamasi ya attacka ama-Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. I-Israel esikwenzayo ukuthi i-revenge for laba bantu isibulala ama-civilian angenacala. If i-Israel ibikhona ukuthi itargete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa ngoNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo, ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya understand ukuthi lilwisana le Hamas, kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele ucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop i-ceasefire, despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi impela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona yikuthi abantu bePalestine bathi bona iIsrael ya invader yathatha umhlaba wabo, and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israel yona ithi hey, lathi silelungelo lokuexista lapha emhlabeni. So i-solution mina engibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo, bazigavene bona bodwa. So u-Netanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas, ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas la ekuvele ngokwayo ayisupportani le Hamas, ngoba i-Hamas is considered a terrorist group. And ama actions abo, I think uAbbas naye wazama ukuthi a control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukukhulumisane lo le Palestine lo Abbas bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas, ba eliminate iHamas, then kuvunyelwane nge two state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba iHamas wenza ngakhona, akusoze kube kahle. The whole world is going to protest, and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi, then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.
UMnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe futhi ulilunga lebandla le-MDCT. Kwezemidlalo, onke wadlalela amaqembu enguqu abalisa eLevanto Rovers, iHighlanders kanye leBulawayo City, uBenson Phiri uthi akufunda esasengumdlali kumphathise kakhulu eminyakeni wakhe wakuqala okuba ngumqeqeshi weqembu leBantu Leopards. Kubika uJoseph Njanji.
Upiri oleminyaka engamachumi amathathu lo wodwa yokuzalwa uqhatshwe ukuba umqeqeshi weqembu lebantu lephathi elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 yokuqaleni kwalonyaka njalo ubesanda ukuthatha umhlala phansi njengoba nyakenye ubedlalela iqembu le-Oxford Spurs kusigaba seSouthern Region Division 1 uthi bekulukhuni kodwa imfundiso ayithole esadlala kuqembu lebantu Rovers imphathise kakhulu.
Ya afunda into eziningi kakhulu. I think it bantu Rovers was something really yankhulu side and I'm very thankful to the likes of Kisilo Msimu and Kendo Bro. Tita, I do into several photos of people from Neporens. Lameza Motimu.
Upiriti uqale udlala ibhola eliqoqekileyo ngomnyaka 2008 esele minyaka elichumi lesithupha ngoba esasemncane abangakibo babengamvumeli ukuthi adlale ibhola
esikolo. Mina very boring nje angeke ukuthi ngadlala ibhola esikolo primary school ngadlala ibhola grade 6 then secondary school injury high ngama ngadlala ibhola but ngadlala ibhola I think sengu form 4 apho udlala umtournament owi-1 but then kunikhona abantu babekutshela ukuthi ah very boring very boring but kunikhona challenge ikhona ebenzini bona abazali babe street ntoze bhola ibhola ayifunda school awubali amabhuku njani njani.
Upiri uqale udlala ibhola eliqoqekileyo edlalela iqembu lelobhengula Sharks kodwa laphanga labhuluka lelo qembu wasesiyadlalela iqembu lezim Leopards okuyilo eselisaziwa njengebantu Leopards ngemva kokubambana leqembu lebantu Rovers. Usuke lapho wadlalela iqembu lebantu Rovers ngo-2011 lapha beyingxenye yeqembu lamajaha leminyaka angaphansi kwamachumi amabili elapha cheka komncintiswano weDallas Cup kwele Melika elali labadlali abaludumo abagoqela uMavelas Nakamba, uKuda Mahachi kanye loTeenage Radebe. Ngemva kweminyaka emithathu ubuyele njalo kuqembu leZim Leopards lapho adlale khona phambilini kokuthi aye kuqembu leHighlanders ezebizwe nguAmin Somapiri kodwa uthi lakhona lapho salamphunyuka ithuba lokudlalela iqembu leHighlanders.
Ba-announce team but nganingekho kulistana lokuthi akwabuya kutournament lela bazibelele then asazihlalele endlini I think kwakungabo one I mean just senior for ne happening bese kusomwana njengomuntu vele umuntu ongane lolonawo xasho ukudidisa yeya ufunya dingwa yenza njani yakubiza ufuna ukubuya ufuna udlala ibhola enxa ufunekela na but kucoshi mina ibizorambele kanjani kuyingakusona so hayi wena iyizwa yakho zikuzizile ukugijima kwamzinsini pakisha kijima ngayigrawundi siyangahlalela ngezokupika itim abathiwa benzenyaadlala ngandlala center back because I remember that was the time owayintroduswa kuchristosaeeaadlala
ekusukeni kwakhe kuqembu le-Highlanders uphiri udlalele iqembu lebulawayo esithi njalo uthethe umhlala phansi esedlalela iqembu le-Oxford Spurs elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 ekuqaleni kwalo nyaka ubizwe ngumnikazi weqembu bantu Leopards uKenneth Ndebele ukuba aphenduke ekhaya lapho akhulele khona azokuba umqeqeshi weqembu. Ngiyimele isitu 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sikhangeleke imbiko eliloba ekhasini lethu le-Facebook le-VOA Ndebele ikakhulu lifaka ama-comments kundaba zethu esiyabe sizidindile khonapho ezitshiyeneyo. Kulo daba silufakeke enkundleni lapha oluka mnumzana Sengizochabangu yena othi bazabhalisa amalunga ebandla labo azancitisa kuma-by-elections kusasa. Sizweke ukuthi bathina balaleli. Kulo Vincent Ngwenya uthi yena ngilombuzo ukuthi ngesikhathi sokhetho olwedluleyo babe kuphi njalo indaba engabamisanga masinya than to play with the people. Ukhuluma ngoChabanguke lapha. Utrust Mncube uthi yena bahlulekani ukuxosha into le enguChabangu. Kuzoba lo Wallace Khabo uthi yena mabancintise sibone. Kuzoba lo Nkululeko Fasto uthi yena isidumbu somuntu leso. Yeliqhubekeke lisethekelela ikhasi lethu kuFacebook kwasihlobo esithandekayo eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCCC umnumzana Sengizochabangu uthi sebemelele ukubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections bebamele kunomination court ezahlala kusasa. Kodwa abetripu siyabahamba lomholi waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa bathi ukhetho lolu alukho emthethweni futhi akumelanga lwenziwe. Kwanele Mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo, Mtungamili Nkomo.